Sokukhamukeimbono ehlukeneyo ngomkambo othengisa imali yakwamanye amazwe othiwa usubangele ukungawi mahlayana kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Uhulumende uthi umkambo lo usubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla yezitolo ingakhweli mihla ngemihla. Umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza utshele iphephandaba leHerald kumalanga asanda kwedlula ukuthi lokhu sokubangele ukuthi impahla emqoka empilweni kaZulu itholakale lula kulasekuqaleni komnyaka lapho kade sokusilela phose yonke into. Ingcwethi ecubungela izomnotho omnumzana Masimba Kutshera uthi kukhona sibili ububelo kodwa bulutshwana kakhulu okokuthi akudingi kutshayelwa ihlombe.
Nxa sikhangela ukuthi inflation isasephezulu, nxa sikhangela ukuthi i-economic activity yangkhona isasincane kakhulu ukuthi ngeke sajabula sisithi i-economy kumbe indlela lezi ezoku uba le foreign currency market sezisebenza. Ukumele i-economy iqale ivuke mbijana nxa kuyikuthi i-COVID isiphela, i-economy isisukuma, yikho ezizabona ukuthi i-foreign currency market lay iyasebenza yini.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ecubungela izomnotho omnumzana Rejoice Ngwenya othi umthetho owasungula umkambo wemali wenelisa ukuhitsha nje kuphela umkambo wensitha oweblack market.
Ngoba sibona ukuthi ukuphephuka kwemali yethu ibond sokungconywana. Kodwa ke inkinga yokuthi i-reserve bank ilokhu ingenela emsikeni lo. Yikho abathengisi abaningi basadonda ukungenisa izimali zabo emabhenki. Osobhizinisi kabazuzi imali ngobuningi bayo abayifunayo ukuyisebenzisa kuma-industry. Yikho beselamana lo msika omnyama. Loba kulobubelo obuthize emsikeni wemali akukatshengisi emnothweni ngoba kwenzeke ngesikhathi somkhuhlane we-COVID. Okwesibili, uhulumende wethu lo kakatshengisi ukuthi ulesifiso sokuguqula umbuso wobudlibangudlwangu. Yikho osobhizinisi abaphetsheya basanyenya kabakabi lethemba lokuthi imithetho ingabavivikela ekugcineni komnotho wabo kumbe lezimali zabo.
Umongameli wenhlanganiso yabezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mutashu utshele intatheli zindaba kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ukuthi umkambo wemali lo usubangele ukuthi abathenga bethengisa impahla benelise ukuthola idola leMelika lula okuyikho okwenza impahla itholakale ezitolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi lanxa umkambo wemali usulethe ububelo, udubo yokuthi idola leZimbabwe selisenza idola leMelika lingasathengi okuningi ezitolo.
Ya, singathi esikubonayo kulezisuku ukuthi ama-prices ngani asakhweli ngendlela le edingiyenzakala khona, sifuze beqalise kunoku kwe-auction yabo khonalo. Ngoba i-find out ukuthi khona into esiyithenga last week, into engiyangikhona yiloku injalo. But suke sekumangalisa njalo ukuthi khona no intengo esiyisebenzisa ngasebenzisa iyisa manje iyisa esilingani sebeyikhulela yimali yeZimbabwe. Lokhu bengibona ngani kungabe kubanga ngikhonto kuwama-auction abasebekuyenza loku kwikabinethi lo.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Clemence Jidawu ngeviki edluleyo wazise ukuba osomabhizimusi abazathengisa beqathanisa isisindo sedola leMelika ngesisindo somkambo wensitha bazabotshwa.